mina ngingazama ukuthi ngingasise ukuthi bevule njani kwezinye izikolo. Ngathola ukuthi ababalisi abaningi abayenelisanga ukuphenduka ngodubo olwemali olikhona. Ngathi ngidinga ngikhanelisa ama-percentages, ngithola ukuthi kungaba kuyi-around 67% yamatisha abaphendukileyo emsebenzini. Abanye ngibayethulwa ukutholakala kwezimali emabhanga.
Abantwana besikolo bona beminjani isilinganiso sabahambile esikolo?
Ngokubona kwami abantwana bebebalutshwane kakhulu ekuyehlukene ngendlela abake bebuye ngakhona ngemuva ezizela khona.
Bakhona yini abantwana abangabhadalanga i-school fees abangaba bexotshiwe?
Abantwana abangabhadalanga i-school fees kutsho ukuthi abaningi bakhona vele kababuyanga. Abalutshwane kade bebhola yibo labo kade belokuyimbijana nyana nje.
Uhulumende utshona eqonqosela ukubana akula mntwana omele exotshwe ngenxa yokuthi kabhadalanga i-school fees, kodwa bayaqhubeka abaphathi bebaxotshe.
Ya, abaphathi bayaqhubeka bezama ukubabisela emakhaya ngoba umumo okhona isimo esikhangelane naso. Nxa imali ingekho, le mfundo zakhona aziyiqhubekeli phambili ngendlela enhle. So sebefuna izimali esikolo, sesiqhaze sithi kababuyele bezidinga lezo zimali.
LeZimbabwe sivame ukuzwa uhulumende ezithaya isifuba lapho kubana lilabantu abaningi abafundileyo. Izinga lethu lemfundo ungalifaka ngaphi kathesi babunyati?
Ngathi mina sikhangele especially emaphandleni lapho engikhona, imfundo isiyehlile ngoba abantwana abaningi abasayenelisi ukwezikolo ngokuswelakala kwezimali. Sokusithi ma usukhangelela abafundile abalama-degrees abo, abalama-diplomas abo, abatholi imisebenzi osokuyikho khona kosokubuyisela emva ukuthi abantu bethi singaze sifunde sizatholani njengoba ukufunda kwakhona kungabhadali.